amanzi asefayiniwe. So inhlupho kube ngamagetsi. Sokuthi thina besizokuvala amanzi. Nxa kungela magetsi siyabe sesisehluleka ukuphamba amanzi ukuthi angene ukuze ayefukulela kuzakhamisa. Yikho sihle savuka sabhala inothisi sabazisa ukuthi sesibe lihlupho lokhu. Esiphezu kwelithize sasesiyithelile phezu komsebenzi wokudinga ukuthi yini eyenzakeleyo. Esikhangelele ukuthi sithenga ukuthi useyatshonila kuzabe sekulokunye okungcono. Sebeqedile ukusebenza, sebekutholile i-fault yakhona, kwenzela ukuthi abantu kuphinde abekhona amanzi bawathole.
Bekulamanye yini amanzi akhona abangawasebenzisa ukuthi bedle begezise lezambuzi kumba awakho? Ikhansile yanceda yini ngamabhawuza?
Njengoba kuyinto nje esehleleyo isingalindelanga, sithemba abanye bengabe bebela wona lawo malishwane, kodwa abaningi bebengazimiselanga ngoba asisajabulanga ukuba naluhlupho njalo. Kuluhlupho lwehla singalulindeli ukuthi amagetsi asicimele lathi singakwazi, ngoba la izisa i-pay fault esikuthi bacimile. So ngezinye ihlupho esihlangane lazo siyibulawa yi-city council, kodwa siyazama ukuthi lapho esinanzelela ukuthi abantu sebekhala kakhulu ayithi nabo sijomile, siyazama ukuthi amabhawuza ayitshona lawo esilawo aqalise ukugijima anikeze abantu amanzi, ngoba kulilungile nabo umphoko lokuthi bawathole lawo manzi. Sengibulawayo siyaqolisa kulokho, kodwa na kungaqhubeka kuyukuthi kusasa kuyavuka kulokho ekunjalo, sizaba le ndlela yokubana sibone ukuthi amabhawuza ayagijima ngokuphakemeza ukuthi abantu bathole amanzi. Nxa kuyukuthi banawo abanye abalamabhawuza alamanzi, ukuthi sicebe ukuthi baqale bawabhoyile amanzi lawo bawabilise bengakawasebenzisi, kwenzeka ukuthi kungabi lokunye okungasolakala.